amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Mnangagwa uthi uzakwethulela ilizwe ugwalo olumomethe wakwafunyanwa ikhomishini ekhokhelwa uMnumzana Kgalema Motlanthe eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwenziwa lonyaka.
Ye, mbona uqakathekile ukubana iripoti liyana iphume ingene kumphakathi kwaziyo ukubana lokhu okwakhulunywa ngabantu kuzaphuma yini themba ukubana iripoti yangkhona ayitshintsha but kuyinto enhle sulu ukubana iripoti yangkhona izangena emphakathini.
Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshwana kwele-South Africa ithi ifuna ilizwe leli lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo lokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyike udaba lokuthi bahlawulwe ngukhulumende weSouth Africa.
Abantu abaningi eZimbabwe sebephila ngokubheja emncintiswaneni yamabhiza leyezinja kanye lemidlalo yenguqu.
Engingakusho nge-sports betting sincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali, so iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet sizama ukubana sithole ongamasentinyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMongameli Mnangagwa uthi uza kwethulela ilizwe ugwalo olumomethe okwafunyanwa ikhomishini ekhokhelwa nguMnumzana Kgalema Motlanthe eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwedluleyo lapho okwadutshulwa khona abantu abayisithupha kwalimala abanye. Ukhulumela amazwi emhlanganweni omkhulu wekhonferensi yebandla leZANU-PF esaqhubeka esigodini eMathabeleland South lapho okuthe gwaqa amalunga aleli bandla edlula inkulungwane ezinhlanu. UMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha kubandla lakhe ukuthi bephatheke enkundleni zokuxoxisana ebulenjini bevikele inhlelo zeZANU-PF nxa abanye bezichothoza kulezi ndawo. Uphinde wathi labo abafuna ukuthi ilizwe lidatshulwe phakathi bazikhohlisa ngoba eZimbabwe kuvele kule mihlobo etshiyeneyo yabantu okufanele iphile ndawonye. Iningi labaphathi ntambo bakahulumende lichasiselela umhlangano inhlelo eziqhutshwa zingatsha zalo ezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, omunye wabasekeli bakamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ugcizelele ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023 ngoba kufanele aqedise amahlandla akhe amabili okubusa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga awakhombi ukuthi bandlaleli libambene.
Akutshengisi ukubambana ngoba siyakwazi ukuthi kwezombusazwe kulendlela eziningi umuntu angalwa ngayo. So engxenye kazangafise ukubana kube mgceke ukubana ulamaqhinga anjani ukuze alwele ubukhosi kumbe amandla. So akutshengiseki nxa sikhumbula kuma-conference onke ezanu babehlela beyindosa umgadi. Kodwa bona laba abamendosa bebehlela bemendosa baphinde bamkhipha njalo. So akutshengiseli ukubana babambene. Ngabe ukuthi iqhinga nje lokuthi kwesikhatshana nje achayele phansi aze athole indlela yokubana athole intambo zombuso.
Ye, sibonile njalo isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Abednego Ncube esithi kuzakhulunywa ngodaba lwe-devolution okokuqala kumhlangano weZANU-PF. Ubone ngani ngempela kungagcina sokulabo zivuse bezabele?
Bona ukuqala kuyinto enhle silubona sebekhuma nge-devolution. IBhayibheli lithi abanye bachumayela ngoba bele njongo yokuthi bezitholele inzuzo ethile, abanye bachumayela ngoba bamthanda uKristu. So asikhangelanga ukubana injongo yabo kuyini, kodwa as long as i-devolution ibuye ikho uqakathekileyo. Ye, mbona uqakathekile ukubana iripoti liyana iphume ingene kumphakathi kwaziyo ukubana lokhu okwakhulunywa ngabantu kuzaphuma yini So mana kuyinto enhle sibili ukuthi i-report yangona izangena emphakathini sembe kubana i-report yangona ayitshintshanga but kuyinto enhle sibili ukubana i-report yangona izangena emphakathini.
Indikimba yalomhlangano ngeyokulungisisa umnotho welizwe. Ubone ngani kuningi ongacutshungulwa kulo umhlangano okungaba lomthelela omuhle kwezomnotho?
Ya, kuzaba nzima ukuthi belungise ezomkonomi bebodwa. Kuzamela besebenzelane labanye amabandla ombusazwe, besebenzelane labantu abatshiyeneyo ngoba iningi likaZulu eZimbabwe lisenathemba kibo. Pascal ezinguma election abaningi abasemadrobheni azange bebavotele. Suke kuqakathekile bekhulumisane labantu abangekho kwiZANU-PF, abantu abaku-opposition oChamisa laba labanye abe-civil society, ama-church ukuze silungise udaba lolu lweZimbabwe.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshana kwele South Africa ithi ifuna ele South Africa lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi. Lokhu kulandela okwethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court othe ukuphatheka kwele South Africa ekumisweni ukusebenza kwedale le-Southern African Development Community Tribunal kwathathelwa abalimi beZimbabwe ilungelo lokulwela ukuthola inhlawulo kuhulumende wabo. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusenqoma isilensukwana sethulwe iConstitutional Court umthetho ndaba lo uthi owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma wephula umthetho ngokuba lesandla ekumisweni ukusebenza kwedale le-SADC Tribunal. Ulaya njalo umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi akhuphe ilizwe le-South Africa kusivumelwano lesi esamisa ukusebenza kwe-SADC Tribunal. Inhlanganiso ye-AfriForum yona-ke ithi kusobala ukuthi ele-South Africa laba lesandla ekubangeleni kulahlekelwa kwabalimi beZimbabwe, kungakho kufanele ibahlawule. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Carly Creel uthi balethemba lokuthi ngokomthetho i-South Africa kufanele ihlawulele indima edlalayo ngokuphula umthetho okwagcina kubangela ukuthi abalimi laba balahlekelwe lithuba lokuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo ngelokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyeke udaba lokuthi bahlawulwe nguhulumende weSouth Africa ngokulahlekelwa kwabo okwabangelwa yikuphatheka kowayengumongameli umnumzana Jacob Zuma lohulumende weSouth Africa.
I-AfriForum yiyo ebimele abalimi beZimbabwe abayisikhombisa kulolu daba incediswa nenhlanganiso ye-Law Society kanye nenhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center. Igqwetha likhokhela ukuhlahlulwa kwamacala kunhlanganiso ye-Lawyers for Human Rights umnumzana Wayne Ncube uthi basemukela ngezandla zombili lesi sigwebo ngoba kusegcekene ukuthi iSouth Africa yephula umthetho wayo ngokuphatheka usenqumo sokuchithiza idale le-SADC Tribunal.
That protocol which disbanded and suspended the tribunal.
Isivumelwano abasenzayo esabangela ukumiswa kwe-SADC Tribunal sasingekho emthethweni xa kukhangelwa isivumelwano somanyano wamazwe e-SADC. Lokhu kusho ukuthi sesingabona idale le-SADC Tribunal livuka futhi, kodwa kusasekuningi okufanele kwenziwe lokhu kungakenzakali.
Idale le-Constitutional Court lithi kuyacaca ukuthi umhlangano we-SADC wavumelana ukumisa idale le-SADC Tribunal wathathekiswa iZimbabwe yayingasenelisi ukumelana lezigwebo ezazethulwa ileli dale mayelana lohlelo lwayo lokwabiwa kutsha kwamhlabathi. Kulesi sinqumo ebesivele sethule umthethondaba we-High Court ngaphambilini, umthethondaba wesisekelo sombuso uthi usegcekene ukuthi ukwekela kwenkokheli ze-SADC ukwelula isikhathi sokusebenza kwabehluli bomthethwandaba we-SADC Tribunal kwakule njongo yokuthi lumthethwandaba uhlutshabalale. Umthethwandaba we-SADC Tribunal usungulwe ngo-2005 ngenjongo yokongamela indaba zezizalwane ze-SADC ezikhonona ngokwehluleka ukuphiwa amalungelo azo emazweni azo. Ngemva kokuba lumthethwandaba ufumene iZimbabwe lamacala athile ngokuthathela abalimi abamhlophe amapulazi ngo-2011 lomnyaka ka 2012 inkokheli ze SADC zavumelana ukumisa ukusebenza kwalo umthethwandaba. Ngomnyaka ka 2014 zavumelana ukuthi ube umthethwandaba ozahlaziya kuphela indaba zokungezwani kwamazwe angamalunga e-SADC. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaqhubekela phambili betshengisela phandle kwezibhedlela eHarare lakoBulawayo kulandela ukwala kukahulumende ukuthi akhulumisane labo ngokubahluphayo. Odokotela laba asebela malanga alichumilane bekhalale umsebenzi, bathi ukutshengisela emigwaqweni kuza kwenza ukhulumende akhulume labo ngokuthi baholiswe ngamadola emelika lokunye okubakhathazayo okunjengokungatholakali kwemithi lemitshina ezibhedlela. Bathi bekhalala umsebenzi bazihlalela ezindlini besithi uhulumende uzakhuluma labo. Kodwa uhulumende kakwenzanga lokho. Wethula umbiko othi kasoze aholise amadokotela ngamadola emelika ngoba ilizwe lithwele nzima ngokudinga imali le. Okwamanje kule mbiko ethi uhulumende usemise iholo labakhalale umsebenzi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lodokotela uMthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Lokho ukuthi sebesithathele amasalari ethu bafuna ukusixotsha imisebenzi. Bengasixotsha umsebenzi ngubani ozancedisa ama-patients ethu? Thina esicelayo ku-government ukuthi bona bengenele bethenge amaphilisi akwanayo. Ama-patients ethu siwakhayele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela lokuthi nxa sincedisa ama-patients ethu sibancedise sithokozile, izisu zethu zisuthi, izinto ezinjalo. Izinto azimanga kuhle, odokotela kabakho. Abantu bafuna ukuncedwa. Yikho lokho simelele ugovernment ukuthi bengenela ngokuphangisa abantu bencedakala odokotela labo bephenduke emsebenzini. Izibhedlela eziningi khathesi kazisebenzi, odokotela bonke bachile imisebenzi ngenxathi abanye bancintshiwe ama-salaries abo, so abana lezi mali zangkhona zokuya emsebenzini.
Lo ngu-Dr. Mthabisi Bhebhe wokunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ubexoxa le Studio 7 esesibhedlela sePhariwenyathwa. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezempilakahle.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukusilela kwamafutha epetrolo ledizili kuqhubeka kusiba kubi elizweni, njalo indwendwe zezimota emagalajini zibikwa zizinde kakhulu kobulawayo laseHarare. Kwamanye amadolobho amancane kubikwa kungelalutho. Sokulesikhathi eside udubo lolu luqalile, njalo uhulumende ukhanya engelawo amaqhinga okuluqeda. Abamabhizimusi bathi ukusilela kwamafutha lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimusi abo. Sixoxe lomunye wabo somabhizimusi laba umnumzana Bednico Bhebhe ongumgcini sihlalo njalo webandla le-MDCT.
Okwenzakalayo okwenza ukuthi udubo lwamafutha lushote yikuthi-ke thina njengabantu eZimbabwe kumbe ngithi njengohulumende wezanu usekhombisa ukuthi ukucabanga acabangisise kungani kuyamehlula, ngoba alibana ngabe ukuthi uhulumende umuntu ocabanga izanu iphathe ecabanga icabangisise. Ungakhohlwa-ke ukuthi uyabona-ke imali okwakuqala esiyisebenzisayo ayisiyo eZimbabwe, yiyo njalo futhi ethenga amafutha. Kodwa-ke sokulokungazwisisani kumbe ngithi kulokuqhilana okukhona ngendaba zezimali ukuthi-ke uzakuthi ukuthi uhulumende ukuthi khona ke the bond not be 1-to-1 le US dollar. Kodwa ke iqinisweni akulingani ngoba xa usukhuluma ngokutholakala kwale US dollar iyakhombisa ukuthi akulingani ngoba abaningi abalamabhizinisi bathenga i-dollar esitalatini. So khonokho kodwa kukhombisa ukuthi ke uhulumende lapha asexotshanisa nalo thuli ngoba nxa engaxotshaniswa lothuli kufana avume ukuthi hayi lokhu ke okwamafutha ukuthi kube lula yekela ngivule labo abanelisa ukuthi bahambe bayethenga amafutha ke kubebhotswana besouth africa ikakhulu abamabhizinisi alibana ngawe uyayekela ngawe uyabanika imvumo abanike ama-day passes for enye into nje engakhombisa ukuthi umuntu kubhizinisi ayethenga-ke ipetroli kosokunzima kathesi uzafisa ukuthi abantu kabasasebenzi sebetshona belayinela ifiweli imisebenzi ngapha kayisahambi uhulumende ofanayo usedinge imali wayiswela sezingeneni ebhenki abantu ethatha ama-2 cents ze-dollar siyakhombisa ukuthi lokhu yikwehluleka okuphindiweyo okusalayo nje ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babekwazi ukuthi babuswa ngurhulumente owehlulekileyo kabahlale phansi bahlanganise amakhanda ukwenzela ukuthi nxa kubuya elinye ithuba bangaze banika ihulumente eyehlulekayo elithi
Ungathi kuphazamisa njani amabhizimusi kanye lozulu nje weZimbabwe ukusilela kwamafutha lokho?
Kuphambanisa kakhulu ke amabhizinisi ngoba ke kufika ukuthi nxa kuthi kulomsebenzi omkhulu ofuna ukuthi wenze odinga amafutha ufuna ukuthi uyathenga amafutha wona lawo asuka emagalajini usuwathenga eseku-black market esedula kuyathiyana ke uyafika omunye angakuthengisela nge-$2 elitha abanye bayathengisa abazayefika ku-$5 elitha.
Lo mnumzana Petnico Pepe usomabhizimusi njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiyabe sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla le-ZANU-PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ye-United Nations isichothoze udlakela olwenzakala kwele DRC lapho kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa ukhetho ngeviki ezayo. Abenza udlakela lolu batshaya abalandeli bamabandla aphikisayo abaphikisa elibusayo. Kulabantu abafika amathumi ayisithupha abafe izolo ebusuku kwele Afghanistan esiqintini seshegal kulandela ukubhomba okwenziwe libutho lemelika ebelilwisana lamalwecatsha awe-Taliban le-Al-Qaeda. Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokubheja imincintiswano yamabhiza leyezinja kanye lemidlalo yenguqu. UJoseph Njanje usethulela lolu daba.
Manje Nkosi Sifanda wahlala elokitshini lemakhandini uvukela edolobheni lakoBulawayo ekuseni nsuku zonke njengaye wonke umuntu osebenzayo. Umfoka Sifanda yena kodwa akaqatshwanga muntu njalo akusuye omunye walabo abaphila ngokuthengisa emgqaqweni yedolobho leli. Esakhe isikhathi usichitha esendaweni zokubheja esezimemetheke zagcwala idolobho lakoBulawayo. USifanda olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Freestyle Football Federation uthi uqale ukungena endaweni zokubheja esiyazibukelela umdlalo wenguqu ukuze athole ulwazi ngokwenzakala emazweni aphetsheya kodwa laye wagcina esehawukila.
Nangumuntu osebenza izinto ze-football, ze-sporting. So kuyanceda ukuthi ngikwazi ngama-teams, i-latest information eyenzakala endaweni ze-football. Akula muntu ole-information eningikwedlula umuntu obhethayo. Ya yikho ngingakutsho kokuqala. Okwesibili ngingatsho indaba yemali ukuthi yake uyakufaka ukhangelela ukuthi uzaphuma le mali kodwa hhayi kukalutshwane. Lami vele nje angikhangelela imali ngoba kukalutshwane kuwina. Ngikhangelele kakhulu endaweni zokuthola i-information lendaba, indaba ezinjalo nje.
Ulibathi Mthinzi othi yena ukubheja kusiyo indlela afuna ukuphila ngayo njengoba kwesinye isikhathi kungamhambeli kuhle uthi uyabheja ngoba kungela enye indlela angathola ngayo imali. Umthinzi laye uvumelane noSifanda esithi abanikazi bezindawo zokubheja yibo abathola imali eningi ngoba kunzima ukuthola imali ethe xaxa ngokubheja.
Hayi abanye bayawina kodwa ababini wonke. Ya laba bayenza imali abaningi bayajika. Bakhangela imali bayenzileyo abavelile imali yezimbabwe. Imali yabayalabantu kodwa hayi imali bayenza nini. Abantu bawinayo bayalutshwana kodwa kuwina kulamalanga. Hayi ingaba ilanga lakho lokuwina uyawina.
business, but who is there apart from the sport betting?
UTebogo Moloi uthi kuya ngenhlanhla yomuntu njalo kuba khona kwendawo zokubheja sokusiza abasakhulayo abangaqhatshwanga ukuba benelise ukunakekela imuli zabo.
Engingakusho nge-sport betting isincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali. So iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sport bet. Sizama ukubana sithole ongamasentinyana ubana sizame ukugcina abazali bethu nabantwa bethu. Njalo kusenza sazi namaqembu labadlali abadlala khonapha lokali labanye abadlali abadlala njalo international
kule ndawo ezidlula ezinhlanu ezitholakala edolobheni lakoBulawayo lapho kubhejwa khona njalo lezo ndawo zithuna zigcwele phambi abantu bezama inhlanhla. Kulezi ndawo kutholakala omabona kude abaye betshengisa imidlalo etshiyeneyo egoqela yenguqu yokuncintisana kwezinja kanye leyokuncintisana kwamabhiza. Kube khona njalo le midlalo yokuzibazela ebizwa ngesilingu kuthiwa i-virtual sport. Abaziyo bathi amaqembu angaziwayo abhadala ngcono ungabhetshela wona ngoba lawo aziwayo eyandelwa ngabantu yokudala ukuba inzuzo ibe phansi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Selokho sikudaba lunye. Libikwa liyakhuphuka njalo inani labaphila ngokubheja eHarare. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ababhejayo bathi le indlela asebephila ngayo ebenza babe nemali yokuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Bathi ukubheja amabhiza lomdlalo wenguqu usukela kudola kusiya phezulu. Omunye wababhejayo umcebisi Maligwa otshona emkambo wokubheja owe-Superbet. Uthi kwesinye isikhathi basebenzisa imali kamakhalekhukhwini e-EcoCash nxa bengelamali ezandleni zabo.
Isoka bethi nasiphila ngayo baba. Akule esingakwenza, akula msebenzi. Sistuck. Yiyo yothi indlela esithwena sizilibazisa ngayo. And yiyo yothi indlela esingaphila ngayo. Yikho sikwazi khona ukuthi sithole imali. Because akula hope la. Ifu singasabhethanga siyathwena sisenzani. Yikho esithola ngakho ukuthi sithole kokudla.
Abaningi bakhulume le-Studio 7 bathe inzuzo abayitholayo ngokubheja yehlukana kusiya ngenhlanhla yomuntu ngalelo langa. Njalo kusiya ngokuthi uyabe ubheje ngemali eningi kangakanani. Kubikwa ukuthi kulomuntu osanda kuthola imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola 5400 okade ebheje ngedola. Kodwa uNkosi Khona Msimango wesekamuzi seHarare uthe wakwazama ukubheja walahlekelwa imali eningi kakhulu. Uthe kulabanye abelegazi lokubheja.
Owe sport betting lokana kulabanikazi. Kulabantu sibili ukuthi uthaye imali eningi kakhulu but ha kule gazi lakhona mina kwangehlulo lokhana sengiyazame but kulabantu sibili abasephila ngakho.
Kodwa iStudio 7 inazele ukuthi loba eningi labantu ababhejayo kungamadoda inani labo mama lalo likhanya selikhuphuka. UNkosikazi Adelaide Masuku oseneminyaka emibili ebheja emkambo etshiyeneyo eHarare uthe kwabanzima ukuthi obaba babamukele emkambo wokubheja ngoba kwakungejayelekanga ukubona omama labo bebheja. Uthi uselwazi lokubheja okwedlula amanye amadoda.
Mina sengine-2 years ngezinto lezo ezokubheja. Ngaqalisa ingakuzwisisi vele but umyeni wami engifundisa ukuthi uhamba njani engincedisa. Sasiyenza sonke sibili laphana siyenza. Khathesi sengikuzwisisa yimi esengumaqhuzu wekubheja khonaphana. Because ngibona ngani kuqakathekile ukuthi sincedisane lobaba wendlini ukuthi sithole imali yendlini. Sengathenga i-energy engine yami kulezinto eziningi ngenxa yemali yokubheja khonokho.
Kodwa idaba lokubheja alukhuthazwa ngabokholo lwesiKristu abagoqela umfundisi Philani Ndlovu.
Sesingena eBhayibhelini sijule eBhayibhelini sikhangele indaba leyo yokubheja ukuthi into elungileyo kumbe into engalunganga. IBhayibheli lisinika impumela zokubheja and impumela lezo zokubheja yizo ezigcina zenze ukubheja kube yisono. Umuntu nxa eselokhu ehamba esiyabheja kasabhejela unyuki cause ebhejela imali kuphela ukuthi sethanda sefuna imali cause imali eyokubheja ayikusuthisi. So iBhayibheli nxa likufaka singakhangela u-1 Timothy 6:10 ithi ngoba ukuthanda imali kuyimpande yezinhlobo zonke zobubi. Abanye abantu ngokushisekela imali baphambuka ekukholweni bezigabela izinsizi eziningi.
Loba iningi lalabo ababheja kulezi ndawo livuma ukuthi selichithekelwe imali eningi lizama inhlanhla kusobala ukuthi alizinikelanga ukushiyana lakho ngoba lethemba lokuthi ngolunye usuku bazabamba lokho okuthiwa i-jackpot ngesilungu. Imizamo yokukhulumisana lezisebenzi emikambo okubheja yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kwezemidlalo, inthathe izindaba yethu Joseph Ntshantshe usethulela okwenzakala ngempelaviki.
Kusasa enkundleni eluveve kuzathi banamacembu abunjwa ngabadlali asebathatha umhlala phansi kwelinye icele kulabadlali abakobulawayo, ukuthi kwelinye icele kulabadlali abaphuma esibhodlweni. Abaqoqi balomdlalo bathi injongo yabo ngeyokumanyanisa abadlali ukuze baphume lamaqhinga okuziphilisa loba bengasadlali ibhola. Iqembu le-FC Platinum ngesonto lizathi banalele AS Otogo elase-Congo Brazzaville khona le kwele Congo Brazzaville emdlalweni wesigaba sakuqala esehlandla lakuqala elomncintiswano we-CAF Total Champions League. Sigcina ngokukhangela umdlalo wokugijima. Umncintiswano walonyaka weligahaba 10 kilometers uzaqhutshwa ngensonto ekuseni edolobheni lakobulawayo, njalo abaqoqi balomdlalo bathele inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamarand. Abazanqoba lonyaka bazathola inkulungwane ezinhlanu zamarand, njalo abaqoqi balomjaho bathi bakhethe kupha abadlali laba amarand ukuze labo benelise ukuthengela imuli zabo lokhu ezikudingayo ngekhefu lekhisimusi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Ntshantshe.
Woza Friday o Ezra Chisa Sibanda uxoxa lo DC uDecent Sibanda ohlabela umculo wereggae ese South Africa.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo, njalo wayetshaya la marimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi etshiyeneyo waze wathi eseseGoli wangena estudio lapho acindezele khona idlaladi lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni. Namhlanje sikwetshise ngomdumo wakhe kuhlelo lwethu uWoza Friday.
Iye, sanibonani, igama lami nguDC, reggae artist kodwa lokuzalwa nguDecent Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa iKG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa uAsikwenzi, that kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalathe alikatholakali ezitolo, kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi, but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC, and then ku-Instagram nakhona it's @1DC. Ungithola lapho ongifunayo. Then inumber zami it's 078 573 9045, as if you are in South Africa. Thank you.
I'll always be there anytime, I shall never forget your pretty face. No matter the day or the night, you can call me your babe. Give me your love. It feels wrong to know that you're my undercover lover. Remember what I did last summer.
Udabuka omnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa eGoli. Yiyo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Abantu bona bayamukela kahle nje, just that nathi yenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa, nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ngithole endaweni, yeah, doing performances.
Sibonge uDC Tisent Sfanda uhlabela umculo wereggae eSouth Africa yena edabuka enkayi. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.